mhlambe kwake kwenzakalana ngapi konoko for the past 5 years sisizama ukuthi kona sithole ukuthi kathi bona ama directors ethu bahola balini kodwa sibe sehluleke ukuthi kona sikuthole kathesi sisazama ngazonke indlela sokuphuma la kona kuhulumende ukuthi kona ama paracetamols umuntu nxa ehola imali njenge 230,000 per month kathi thina abethu bahola balini njengoba besifihlela so sisezakuthola ukuthi kona ha laba bantu laba imali abayiholayo labantu esibabelayo shuwa bakhambe bacabangani xa bebona ukuthi kona imali zabo ziyadlaliseka kangaka unama amalokishi lapho evela khona ufile amagodi utshani you name it abantu bephonga ukuthi imali kabasebenzi batshona emahhovisini behlezi ubuze le iripoti abakuphi so akuncedi kuyasizwisa ubuhlungu kakhulu esikubonileyo lathi lokho
manje kuzathathwa nyathelo bani
sizahlala phansi kusasa kumbe kutshona kwakusasa sesibonisana nje amakhansili ukuthi kona kuhambe siyangaphi ikuyini esingakuyenza sokukibo ohulumende ubona yibo ababarekrutayo on political grounds yibo abazakwazi ukuthi kona bazakuyenza isayenza i-resolution esiyibona engathi kona iyafeva abantu abasithuma lapha e-townhouse
lina manje nxa likhangele belikhangelela ukuthi ngabahola imali enganani
yebo ungumbuzo omuhle nxa ilizwe li-right kuyahlalwa phansi kukhulunywe sithi kona kathi vele sithola malini lo msebenzi uyabe uzikhulumela abantu abaya besithumela apha e-townhouse ama-residence bayabe alawo besuthiseka ukuthi hhayi kungaba shuwa ngcono abantu bahole ngoba umsebenzi bayawuyenza hhayi lokhu esiyikho khona ukuthi kona i-council iku-red umuntu uhola 40,000 ayisebenzi delivery akula umuntu uhola 40,000 imali zangikhona ezibuyayo amalova amaningi lapha ezimbabwe abantu abasebenzi amakhampani avalile akula mali ebuyayo kunokuncane okubuyayo konke kuthathwe ngama-salaries okususuya ku-disabled delivery yikuphi zero.